ama results abo ayangapi bazama ukuzuzana babuze bani isikati bani bembuzelana lokuthi sample size ukuthi baningi okunganani abantu ababuziwe because Zimbabwe is composed of 13 million abantu phakathi kwe 13 million xa sample size incane and lingayispreadanga kuhle kuhle kungalinika ama results achini lokuthi ngakho ukuthi si sample size inkulu. But all the same, I survey. I saw the city, baphambanisile kumbe uba ukukhulumayo. I think we are ready to good lati sibone ukuthi kule ndawo ini lapho singalungisela khona.
Enye ezizathu uhulumende womanyano ukhanya phakamisela phezulu ibandla lezana kuPF kuphela, kodwa ile MDC lizihlalele lithemba ukuthi abantu bazaba livotela ngoba lisithi yilo elaletha inguqu.
Ungakhangela ukuthi ilizwe leli silitholele ma inxeba nxeba njani singakangeni ku GNU. I think uyatshenzela ukuthi ibandla le-MDC lenza umehluko omkhulu kakhulu kuma-local authorities esenze kuhle kuma-ministries esiwabambileyo. I think le nguquko enkulu kakhulu singakhompiyela lapho esasikhona kusesiyizami yodwa. Ngombono wami ambona ukuthi yinto esingathi umehluko wonke lo lethi yizami khona abantu bezibonele ukuthi hhayi bekungekho izami seseyodwa.
Lona ibandla lezanu PF lithi lithola usekelo oluningi ngoba inhlelo zalo asingathi ngama-policies zikhangelane labantu makhaza.
Ye, but inhlelo zezana angiziboni mina ezikhangelane labantu kakhulu. Khangela uhlelo lwabo abantu ngolwabo esilusupportileyo njengegovernment uhlelo lwe-indigenization. Akukabi nomuntu osezuze anything mbishe esiyaziyo thina ukuthi kuphonga ukukhuluma nje emaphepheni ukuthi hayi sesinikelaba 10%. Ungabuza abantu on the ground ukuthi selizuzeni i-10% share ownership selilayo iranwa ngubani isifike kini yini la benefit okunganani akula muntu ongamtshela ukuthi sebezuze. Into nje abazikhulumayo zikhangelele ukuthi zigcwele more kakhulu eradiyeni kule bantu kulasebantwini asizibone on the ground.
Kukhona elikwenzayo ebantwini kumbe lokho lisakhangele lina lodwa njengalokho esikubona kusenzakala kumakhansila?
Lokho esikwenzayo asimelelanga ukuthi kube le survey kumbe asikwenzi ngoba sibona ama results esurvey. Vele sihlala sikwenzi sihlala sikhuthaza abantu ukuthi benanzele ukuthi sisebenza njani, benanzele ukuthi i-councils zabo zisebenza njani, ama-local authorities, ama-leaders ethu sihlala sibatshele ukuthi into ze-corruption asizifuni. And ayisiko kwakuqala ukuthi sixotshe ama-councils, saxotsha besitungiza kungakabi le mass public opinion. I-position yethu at least thina njengebandla siyazama ukuxotsha aba-corrupt, siyazama ukukhipha amaqanda abo le ebhaskidini. Kula abanye bethu abezanu wakuwabona umuntu otshontsha ezanu exotshwana seke sibabone kumanye izikwepha abanye abalama-stand 3-400 kodwa bena kube promota besiya phezulu at least thina siyazama. And ngiyabona umphakathi weZimbabwe uyakuthokozelela ukuthi nanti baphela izamayo at least ukuthi into ezingalunganga ekubuseni kwelizwe ziyakhitha.